sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyathe bana zihlobo ngezindaba zakusihlwa. Ithathe leli thuba lokubonga u Blessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesindebe lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 olesibili mhla ka 25 Ntulikazi 2023 noPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende kumele abe nesiqinisekiso sokuthi abantwana beZimbabwe bahamba ekhethweni bekhululekile, bekhethe ubukhokheli ababufunayo ke kungeladlamo olwenzakalayo. Ikanti-ke ekwenza khona lokho kumele lamapholisa lawo abophe labo abenza udlame lolu, kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla.
Abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu-PF babikwa besethusela lokuhlakumeza abamabandla aphikisayo ezabelweni ezigoqela eMashingo, Mashonaland Central, Midlands, Manicaland lezinye, ikakhulu emaphandleni.
Okukhulunywa yi-United Nations kuyinto eqakatheke kakhulu okufanele uhulumende ayisukumele abone ukuthi kuvinjelwa ngayiphi indlela. Wonke amanyathelo afanele athathwe ukuze kuvinjelwe ukuzithwala kwabantwana lokhu esibona lokhu kumemetheka.
Abenhlanganiso eye-United Nations Population Fund bathi phakathi kwamantombazana Afrika phose izigidi ezimbili 1.7 million ehlelwe ludubo lokuzithwala bebancane abayisilinganiso sokuphezu kwamashumi amabili ekhulwini ngabaphakathi kweminyaka elishumi lathobamu neminye yokuzala 10 to 19 years. Ikansili yakubulawayo ithi siyehlulekile ukududula abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zaleli dolobho okungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu-PF babikwa besethusela lokuhlukumeza abamabandla aphikisayo ezabelweni ezigoqela eMashingo, Mashonaland Central, Midlands, Manicaland lezinye, ikakhulu emaphandleni. Abezanu-PF babikwa besithi baza basusela amanqe abazavotela abamabandla aphikisayo agoqela iCitizens Coalition for Change kukhetho oluzaqutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Kubika uGibbs Dube.
Amalunga ebandla leZANU-PF akhankasela ukhetho olukhulu oluzayo ethwele ugwalo olulamagama abavotayo ole-voters roll. Batshela abantu ukuba bayabazi munye ngamunye njalo balenombolo ezilothwe emaphepheni okuvota ukuze kwenza kube lula ukuba bebone ukuthi bavotele bani kukhetho lolu. Batshela izakhamizi ukuba abazavotela amabandla aphikisayo bazabulawa kumbe basuswe esigabeni abahlala khona. Batshelwa njalo ukuba ngosuku lokuvota kumele benze konke okufunwa zinkokheli zomdabu. UMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party, uthi akumangalisi lokhu.
Konke lokhu kuyabonisa ukuthi ZANU-PF izenzela umathanda phezu kwabantu baseZimbabwe. Kanti njalo kumalanga amabili adlulileyo i-team yethu bi-campaigner enkulumani ku-Ward 22. Ama-thugs eZANU-PF abuya futhi ezama ukuba-disturba, kodwa ke i-team yethu njengoba likwazi ukuthi iMthwakazi Republic Party is a revolutionary and a radical party ayizange ivume ukuhlukunyezwa iZANU-PF. Iyenelisile ukumelana layo iZANU-PF baze basuka bahamba laba kade bethunywe bezoganga. iZANU-PF vele is a violent party since its inception in 1963, kodwa lokhu yazokubonisa ngo-1980. Lizakhumbula ukuthi ngo-1980 kukhona izindawo ezithile iZANU-PF eyayihlukumeza abantu isenza i-violence kakhulu kubuMashonaland East West mangaphambanisi, okwenza iZipra intelligence yaze ya-alerta ubaba uJoshua Nkomo okwakugoqela uLookout Masuku ubaba uDabengwa, bemtshela ukuthi hayi ngale kwezindawo eMashonaland abantu bayachaywa. Ubaba Nkomo wathi uzoku-addressa lokho lolo Soms. ukhetho kuleya ndawo lwalungasoze lubalwe kumbe lwenziwe. Kodwa kokwalandelayo ukuthi ukhetho lwaqhubeka kunjalo.
Umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi uhulumende kumele avimbe ukuhlahlanyezwa kukaZulu.
Uhulumende kumele abe lesiqinisekiso sokuthi abantwana beZimbabwe bahamba ekhethweni bekhululekile, bekhethe ubukhokheli ababufunayo ke kungela dlamo olwenzakalayo. Ikanti-ke uhulumende-ke ekwenza khona lokho kumele lamapholisa lawo abophe labo abenza udlame lolu kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla. Okwesithathu njalo kumele-ke inkantolo-ke zigwebe kabanzi kanzima kabuhlungu labo-ke abaqhuqhuzela njalo abenza udlame lokuthusela abantwana beZimbabwe ukuthi bangakhululeki ngalesi sikhathi sokhetho, ngoba ukhetho kumele lukhululeke ngesikhathi abantu besakhankasa, kumele lukhululeke ngelanga lokhetho, kumele lukhululeke njalo ngemva kokhetho-ke kumenyezelwa ukuthi onqobileyo nguphi. Kuhlale kunjalo kulokuthula.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU PF uthi uyaxokozela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho.
Abakhona abanye abantu abasuka begangi, siyakubona kuyenzakala indawo zonke. Abanye abe-TPC babuya begangela abe-ZANU PF, labanye abe-ZANU PF bagangela abe-TPC. Okumqoka okumele ukuthi ngabe sikhuluma ngakho vele njalo okumele lina intatheli zendaba okumele likugijimise kakhulu yikusola yonke into enjalo eyenzakalayo. Sifuna ukhetho olulokuthula, sifuna ukhetho olomanyano, sifuna ukhetho oluzayenza ubana nxa siqeda sibe kwazi ukwakha ilizwe lakithi, sakhe umkhonomi wethu, hathi lokho esikubonayo okobudlwangudlwangu okwenzakalayo.
Kwezinye indawo ezinjengemonezi abaxatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo batshise imota yoncintisa ezimele, batshisa leminye imizi yabalandeli bakhe. Umnumzana Efort Ncube ingcwethu kwezombusazwe uthi ziningi indlela zokunqabela udlakela lwezombusazwe.
Into ezidingakalayo ukuthi kuvinjelwe ukuthi abantu bandise ukuthi ukhetho lube le-violence, lube lokuhlukumeza abantu, yukuthi abantu beZimbabwe bona ngokwabo bakwenze kucaca ukuthi noma umuntu engabatshaya noma engabethusela asoze bamvotele, bazamncitsha ivoti, bazamncitsha amandla. Kwesibili okuqakathekileyo ukuthi iSADC, iAfrican Union, amazwe omhlaba wonke jikelele kwenze kucaca ukuthi oza ngqoba ngokutshaya abantu, ngokwethusela abantu, umphumela yokhetho asoze bayamukele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze kaninginengi uZulu ukuba akakhansele ukhetho lwalonyaka ngokuthula. EleZimbabwe lithi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Uphenyo oluqhutshwe ngabenhlanganiso eye-United Nations Population Fund ngohlangula lonyaka luveze ukubana phakathi kwamantombazana Afrika phose izigidi ezimbili 1.7 million ehlelwe ludubo lokuzithwala bebancane abayisilinganiso sokungamashumi amabili lanye ekhulwini 21% bephakathi kweminyaka esukela kwelishumi lelishumi lathoba munemunye between 10 and 19 years. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe ngabe-UNFPA emhlanganweni lentathela izindaba emahhofisini abo e-Arundel Office Park eHarare emkhosini wokwandulela ukunanzwa kosuku olukhangela inani labantu emhlabeni jikelele olwe-World Population Day oluzonanzwa eZimbabwe mhlaka-27 Ntulikazi. Umsekeli womeli we-UNFPA eZimbabwe uDr. Gulnara Kadrakulova uchasisa ngokuqakatheka kwempumela yophenyo lwabo lwalonyaka oluphansi kwesihloko esithi 8 billion lives, infinite possibilities, the case for rights and choices.
This year report analyzes the development and trends in world population and demographics.
Umqondisi wenhlelo zokuhlela kuhle imuli ku-UNFPA uDr. Edwin Mpeta uthi bona bacela uhulumende weZimbabwe ukuthi engezelele uncedo enhlelweni zokuhlela kuhle imuli.
Last year the government invested $1.5 million to procure contraceptives. This year also They've already initiated a process of procuring another batch of contraceptives worth about $1.5 million, which is very commendable. What we want now is the government to be increasing so that gradually they take actually the bulk.
Ngomnyaka odluleyo uhulumende usebenzise $1.5 million ukuthenga imithi yokuhlela imuli. Kulo umnyaka useqalile uhlelo lokuthenga enye imithi yokuhlela imuli ebiza phose $1.5 million yamadola aseMelika, okuyinto encomekayo kakhulu. Esikufunayo manje ukuthi uhulumende angezelele ukuze kancane kancane athathe ingxenye enkulu.
I-Studio 7 kayanelisanga ukuthola imbono yogatsha lwezemali edabeni lokwabela imali zokusekela inhlelo zokuzilondoloza phansi komanyano we-International Conference on Population and Development. Njengoba esinye isiphathamandla kulolu hlangothi uMnumzana Mthengwa ethe akavunyelwa ukukhulumisana lentatheli izindaba, uMnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe ngempumela yophenyo lwabe-UNFPA.
Okukhulunywa yi-United Nations kuyinto eqakatheke kakhulu okufanele uhulumende ayisukumele abone ukuthi kuvinjelwa ngayiphi indlela. Wonke amanyathelo afanele athathwe ukuze kuvinjelwe ukuzithwala kwabantwana lokhu esibona lokhu ekumemetheka. Abantwana bayachadiswa bebancane, bayadlwengulwa, benziwa konke lokho ongakukhuluma. Yinto okungamelanga siyithathe kancane leyo ngokuba siyafa isizwe nxa kusifa abantwana. Bokungayekelwa abantwana bafe ngalindlela, bazithwale ngalindlela, kula lapho kuyiwa khona. Kakuthathelwa amanyathelo aphangisayo ngokuba kuyonakala.
Okunye okwethulwe ngabe UNFPA ukuthi phakathi kwendlela zokuhlela kuhle imuli ezikhona, abesilisa babikwa bengafuni ukusebenzisa indlela yokuquma imithambo eyevasectomy. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yePadare enkundleni Men's Forum, uMnumzana Zipho ngeZipho Ndebele ulandisa ngezinye izizathu ezenza abesilisa ukuba bathikaze.
Ngamafitshane, iservice lay ayikho duzani labantu, njalo futhi abantu abaningi kabazi lutho ngayo, njalo abantu ama-side effects ayo kabawazi, njalo bayawesaba ngoba i-procedure edinga ukuthi umuntu angene sibili kiyo esele sure lokuthi kasozaphinde atshintshe njalo ingqondo.
UNdebele uthi kubuhlungu lakho okuvezwe yilolu phenyo lwabe-UNFPA ukuthi luyakhula udubo lokukhulela kwabantwana besesebancinyane kakhulu.
Mhlawumbe okudingakalayo njengesizwe yikuthi sibonisane, kube le ndlela yokuthi abantwana kukhulunywe ngalabo masinyane, abazali ukuthi bakhulume openly labantwana, babafundise indlela yokuziphatha.
Abe-UNFPA bathi eleZimbabwe lidinga izigidi eziphakathi kweziyisikhombisa kusiya kweziyisificaminwembili 7 to 8 million zamadola eMelika ngomnyaka yokuthenga imithi yokuhlela kuhle imuli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ikansili yakoBulawayo ithi siyehlulekile ukududula abaphila ngokuthengisa ezitaladini zalelo dolobho okungekho emthethweni, ikakhulu ku-5 Avenue. Okusobala ukubana bavela kwezinye izigaba zelizwe, njalo abahlukuluza abanye abazama ukuziphandela kunye lamapholisa kamanisipala. Umsekeli kameya wakoBulawayo uMnumzana Mlandu Ncube ongukansila kaWard 1 enzikini yaleli dolobho uthi abantu laba bayangcolisa lapho abathengisela khona, njalo bayatshaya amapholisa kamanisipala engazama ukubaxotsha. Isikhulumeli samapholisa aweZRP u-Assistant Commissioner Paul Nyati usanda kutshela iStudio 7 ukubana abalalwazi ngokutshaya kwamapholisa kamanisipala, kodwa baphakathi kokuphenya olunye udaba lapho abantu laba ababikwa batshaya khona intatheli zindaba kule indawo ngeviki edluleyo, zizama ukukhulumala labo ababexabhaxabulwe ngabantu abafanayo bezama ukuziphandela. Asizweni uKhansela Mlandu exoxa kabanzi ngalolu daba losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Njalo laba bantu sivele nje bayaziwa nje iziphulamthetho. Babuya lapho babezela khona khona le ndawo nabo bathethe khona ongasiyo yakobulawayo. Bethethe ngulo omela ofuna ukumela iZanu P F kudayile ephalamenti ebulawa central okuthiwa nguCharuka. Uthona ebalayinithi lokofana ebafake emgwaqweni ukuthi bebhlokhe imigwaqo. Besebesiba izikini. Njalo lo nyaka la bantu bagijimise amapholisa ekhansila okuthiwa ngomakokoko. Eyasethusayo ukuthi sokubona sebegijimise amapholisa ekhansila. Sakwabotshwa bona amapholisa ekhansila. Amashano sibili aze ayaphinisa abhadala ibheyili ekani sili dorobha. So vele nabantu abangalunganga nje bathatha umthetho nje bafaka ezandleni zabo. Kuyaziwa vele ukuthi ibandla lezanu p f likujayele khona.
Nxa sithi ibandla lezanu p f sikhulume khonapha lo mnumzana Jabulani Sibanda, umgcini sihlalo waleli bandla koBulawayo, uthi bona bahlonipha indawo yecouncil njalo abakholwa ukuthi kulo muntu ongazihlalisa khonapho engalandelanga umthetho wecouncil. Liyake lixoxisane labo yini abebandla lezanu p f njalo bathini?
Ngaba nemhlangano eminingi mina mathupha loba kuthi bani wazama bamehlula ngoba bamtshela uCharuka labo ukuthi hhayi wasebenzisana lesishona uCharuka ukuthi hhayi uyakuzotora Bulawayo. Ilibala alisebenzisayo ubaba uSibanda uyakwazi yaze yadiscussa ngithi ku-joint operation command at provincial level chaired by the uminista umama Ncube. Babuya babheja emhlanganweni labo bantu bathi bona bazatshelwa libandla labo ukuthi ngabaphuki. Njalo bona bakhanya ngani ukuthi ngabe bandla li bagokile nje baphelele izembatho zabo ziyakhanya ukuthi ngabaliphi bani. Dadewethu abantu laba babekhuluma amanye amalanguage avela kwumhlubulo welizwe. Mina uSibanda ngiyamzisa sibilena njengaye sibile uSibanda ngokwakhe uyamthanda uBulawayo engavuma ukuthi uBulawayo aphendula amandla angaphezu kwakhe ayiwo ale njongo yokuthi kulalela idorobha.
Sixoxe njalo lobona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Thafatswa Mogwati, laye wathi labo abenza ubudlwangudlwangu amapholisa azabhekana lapho ngoba bona njengebandla lezanu PF bafuna ukuthula. Liyakukholwa yini lokhu njengekhansili?
Ngabantu phela ukuthi oyipholisa likamanisiparati wabotshwa yini? Wayi bona bengabantu khona fana ngoba akhona amafleg bayatsho ukuthi ngama-vendors for i-bill. Akhona amafleg khonapho. Yindaba bengahambi khona beyephuza bona babantu ngoba phela into mele bebeyaziyo ukuthi abantu bakoBulawayo bathule nje ngoba ngabantu bathanda ukuthula kodwa soze sibakhuze kuze kufike nini ukuthi bengabiseli. Ingaqala ukuthi isela kambe sibe nebhofu elingahlalukile.
Sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo? Sebalehlula kwaphela kumbi khona eminye imizamo eliyenzayo?
Imizamo ikhona kodwa njengoba ngithile dadethu sisabe silama labo abasisebenzelayo ekhansili amapholisi kuhambe ngendlela abayitshaywa ngayo vele ngiyazwa ngayo laphana kambe kulo muntu ongazisacrifice impilo yakhe.
Sezwa njalo imbiko yokuthi bagxilile khonapho bazavota njalo bazithi balamakheli awaku-ward 1. Kuyini okwaziyo ngalolu daba njalo lakhulumisana yini lezi?
Yebo kuzamile sibili kodwa uyabona indaba ezinje zesuna kudala abantu bakoBulawayo ukhetho ukuthi ngafuna ukukhetha ubani bayakwazi bayamthanda uBulawayo baseze bevuma ukunika uBulawayo emuntwini ongelathandelayo. And ngiyakhuthaza nabantu bakoBulawayo ukuthi bakhangele umuntu abangcolisela idorobha labo lamakhosi bengamvoteli kabayemnqabele ebhokisini umuntu onaleyo.
Sibonile emfanekisweni eqotshiweyo bebaxotsha ukuthi besuke labo abantu bebaleka.
Into eyenzakalayo bathe sebefaka abantu laphana abantu bakoBulawayo basebesithi no thina sizayenzani sizabhadala komanisipalayo sizamelethi ikhansili sikhiye sikhali sokubhadala. Bayani ukubhadala imali kumalendi parole ngoba bathathelwa izimali zokufanda ukuhambisa kwikhampeni PF. So abanye bana laba abalileyo kade bedudule.
Abanye bakhonona ukuthi baletha ingcikeza edolobheni lakoBulawayo
bavele emisingotha BCCF presentesana bachotshela kathane. So sokusiba nzima ukuthi sikliye kudoti kumbe sivale imigwaqo kumbe sihlanyele khonaphana.
Ye, liqiniso ukuthi bakhona abanye abangalandawo zokuhlala abahlala khonapho abageza khonapho yela ngaphandle khonapho
ezitalati banala khona ngikhuluma banala khona phansi kanti kambe yabulalelani nosihlale emagwegwe kanti wagelisa yabuyela emagwegwe okwenza behlale khonaphana kukhomba mhlophe ubana ngabantu abathwalwa ngamabhasi bazofakwa khonaphana abahlale emagwegwe yila abade sebeqhotshwa-ke ngabantu bezamtiye khonaphana.
Lo bekungumkhansila Mlandi Ncube okaward 1 enzikini yedolobho lakoBulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-studio 7. Mnumzana Tendai Churuka oncintisa ukhetho lokudinga ozamela iBulawayo Central edalele ephalamende ekubandla lezanu PF ubelokhu engakaphenduli imibuzo esimthumele yona enkundleni eye WhatsApp ngesikhathi sisiya emoyeni. Ukusetshenziswa kwemali ezehlukeneyo elizweni sokwenze iningi lalahlekelwa ikakhulu abakumhlala phansi lalabo abakhipha izimali zokuphathisa kungaba lokulahlekelwa kwempilo. Bathi abaphathwa kuhle ngodaba lokuphiwa imbadalo ngedola leZimbabwe, bona babebhadalela ngedola leMelika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika sokudale ukungezwani phakathi kwabakunhlelo zamakampani aphathisa uZulu lapho evelelwe yingozi loba ngumonakalo wokufelwa. Izisebenzi zikahulumende zona zithi iningi selisesaba ukuthatha umhlalaphansi ngoba imali abazayiphiwa ivele ingayindawo ngenxa yokuba iholo labo livele liphansi, njalo kukhangelelwe ukuba iminyaka leyi eyadlulayo umuntu wayebhadala ngedola leMelika. Umgcini Hlalo wenhlanganiso yezisebenzi elizweni eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi akuvunyelwe ukusebenza kwemali yangaphandle ukuze uZulu engancindezelwa ngamakampani.
Indaba le yokusebenzisa imali ezishiyetshenelwa kuthiwa yi-multi currency yabona ukuthi ziyalimaza kakhulu abantu bama-insurance, ziyalibaza abantu abama-pensioners, ziyabalimaza futhi labantu bona abahoyela kunasa. So ke into ekhanya inganceda ikubana abantu bagcina bebhadala imali zabo ama-user, sebethola i-service yabo sebebhadalwa nge-RTGS, okuyinto ebuhlungu kakhulu. So ke sibona ngathi impendulo kwakhathesi ukuthi i-multi currency lingayike imiswe kancane, abantu bavunyelwe ukuthi kusebenzise i-US dollar.
Umnumzana Elia Kim Songo umbalisi kobulawayo uthi kumele nxa umuntu ebhadalwa kukhangelwe iminyaka ayethathelwa emholweni yedola leMelika ukuze kungabi lokuqilibezelana.
Iqiniso yokuthi khathesi ama-civil servants ethandabuza ukuthatha ipension iminyaka yonke leyo umuntu edonselwa i-US dollar, kodwa nxa suyipension asukhangelela ukuthi khathesi okuvele kusebenza i-RTGS uholiswa lona. La ma-funeral policy agent lawo yindaba efanayo, kunini sibhadala i-US dollar kodwa uyabe ususizwa ukuthi imali yakhona i-RTGS ngapha iyaphuza ukuphuma. Nxa sibhadale ama contributions nge-US dollar lathi kasiyiphiwe lona sekufanele siyithole.
Unkosikazi Glenda Mathuthu omunye wabathola imbadalo zomhlala phansi uthi kayisancedi lutho.
Imali yangkhona vele ayikwani lokuthi ugade ubuyele ekhaya, akula bhasi egada nge-RTGS. Fani njengathina sihlale ema-reserve, izitolo zakhona zonke kazithengisi nge-RTGS lirandi kumbe liyusi. So thina vele uhlupho esesilalo kakhulu ukuthi imali yethu esiyitholayo yihle ifana lokuthi kayithengi. Imali liyana kuthiwa ngumhlala phansi izasigcina isincedise sesihlezi phansi, kodwa hayi asikuboni ukuthi sasebenzelana.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Greta Sibanda uthi uhulumende kakhangelisise kabanzi abakumhlala phansi ngoba kungabantu abangasenelisiyo ukuzisebenzela.
Konke khonoko okwenzakalayo okutshengisa mhlophe ukuthi abantu bayatshontshela, linto kayilunganga eyenzakalayo.
Ekuqaleni kwalinyanga abathatha umhlala phansi kobulawayo batshengisele phandle kwamahofisi awe-National Social Security Authority i-NASA besithi bafuna imbadalo yabo bayiphiwe ilidola leMelika. Abekhomishini ye-Insurance Pensions Commission sebethe abantu kumele bathole imali yabo ngomhlobo lwemali ababeyibhadala. Ngomnyaka ka-2020, uhulumende wafaka umthetho, Statutory Instrument 28 of 2020, ohlose ukuvikela labo abakumhlala phansi lalabo abakunhlelo zokuthathelwa imali emholweni ukuba nxa beyithathelwa kulidola leMelika kumele bethi sebeyithola bayithole ngalelo dola. Amakampani ancedisa abantu ngesikhathi bebhujelwe aseqalile ukuba alandele lowo mthetho. Abenkampani eNyaratso bathi uma umuntu ekuhlelo lokubhadalela ngedola leMelika nxa sethe wavelelwa ngumonakalo labo babhadalela ngalelo dola. Ukuthi abekampani eDoves bona bathi sebeqalela kumadola alitshumi eMelika imali ezahlawulwa nyanga zonke. Abakumhlala phansi yibo abalokhu beqhubeka bethola imali yabo nyanga zonke ngedola leZimbabwe. Ngenyanga kaNhlangula bebeke bathola amadola eMelika angamatshumi amane, i-40 US dollars, kodwa ke lokhu akuqhubekanga ngalinyanga kaNtulikazi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abalimi abasakhulayo minya bathi bona minyaka yonke bathola isivuno esiphansi kakhulu kungenxa yokusilela kolwazi lokulima lokuvuna amabele lokunye. uTobias Mtsingwa usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization ithi minyaka yonke abalimi bekwele Zimbabwe balahlekelwa isivuno esiphakathi kwesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20% ukusiyafika okungamachumi amane ekhulwini 40%. Inhlanganiso le ithi lokhu kwenzakala ngesikhathi sokuvuna kumbe sebefaka amabele eziphaleni lezinye indawo. Urumpitza eMatonga olima amatamatisi eChegutu uthi uhlupho yikuthi iningi labo kabalungiseleli ngemfanelo ukuvuna amabele.
Ukulima siyalima kahle kahle sibili, but iproblem iba khona kundaba yemarket research, especially for thina esebe siqala ukuthi siyalima nje yabo. Most of the time umuntu uzaqalisa ukudinga imarket izinto sezivuthiwe. And most likely you are going uzathengisa, especially nxa ngamaperishables, uzathengisa ngeprice engasiyo ngoba awukwanisi ukuthi ugcine for a long time.
UBenjamin Mpofu ngumlimi osakhulayo oselowa gweru enkabazwe uthi kuningi okubahluphayo okwenza ukuba belahlekelwe ngamabele ngesikhathi sebevuna okulinyiweyo.
Okuhlupha kakhulu yimali, noma ulwazi ulalo nxa ungena mali yokuthenga into ezifana nje lemithi, ukwakha indawo ezifaneleyo, lokunye akuncedi ukuba le knowledge yakhona. Okunye njalo yikuthi abalimi these days bafuna imali ukuthi sibani besincedise in the form of fuel, ukudla lokunye, lokhu yikho kusifisela emuva.
Umnumzana Wallace Banda, umlimisi osebenza eMathebeleland ekunkampani yeSeedco, uthi bayazama ukunceda abalimi.
Minenge imizamo esiyenziwe ngabalimisi bakahulumende, kugoqela labalimisi abengatha ezizimele zodwa esithi ngama-NGOs, kanye-ke lathi thina abanye esisebenza singaphansi kwamankampani ayiwo alungisa imithi yona le yokulondoloza isivuno zethu. Siyakhuthaza-ke balimi ukuthi asilondolozeni isivuno sethu ukuze singalahlekelwa inzuzo yethu.
Umnumzana Isaac Ncube ngumlimi eFilabusi esigabeni seInsiza uthi abanye abalimi abasakhulayo kabakwazi ukuvuna kahle amabele.
Uyabona ma ulima akula nto ekuthiwa leyi i-useless ngakuse kulimeni, ngizothi amumbe omnengi kangaka ungatsho lidobho kuwumunjanyana okunziso kwafana yilosi. Ungambona nangidobho ezela ngifake egogogweni ama-grands wanalana ayafaka isivuno sakho sibephezu ma uhambise sebenza ngama-grands to ton.
UBeauty Chitakwa, umlimi ohlala koBulawayo, uthi ontanga badinga uncedo lokulima kanye lokuvuna amabele.
Ama losses isikhathi esiningi kubangelwa yi-lack of training, le experience and the lack of ama inputs. Ungakwanisi ukuthi uthengise ukugcina izinto ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Dumisani Nyoni, okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agricultural Extension Services, uthi ziningi indlela zokuvikela ukulahlekelwa ngamabele lokunye okuvunwa emasimini.
Ukulahlekelwa kwesivuno sikukhangela sisukela isivuno sisemasimini ngesikhathi sivuna, ubudli obuba khona kungaba ngamagundwana, kungaba zinyoni, kungaba yibudli baso isilimo sakhona. Kusuka lapho nxa umlimi evuna, kumele ukuthi ngabe uvuna efaka emthunzini endaweni evikelekileyo. Kuqakathekileke ukuthi lathi esizabe sisebenza leso silimo sibone ukuthi khona siphatha ngendlela ehlanzekileyo ukuze phela sibe isilimo esizakhwabithwa ngabantu.
Kulabalimi abatsha asebezinikele ukuphila ngokuziphandela emasimini abadinga ulwazi lokuvuna amatamatisi, umumbu, inyawuthi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngingakhohlwa-ke ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo The Connection, sikhangela ukhetho lona osusalelwe izinsuku eziphansi kwenyanga ukuthi lwenziwe. Lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ikhuthaza ukuthula abebandla le-CCC eliphikisayo, lokho bekhala ngokuhlukunyezwa ukutshaywa lokwethuselwa ngabeZANU-PF. Ukuziphetha-ke izindaba zethu zakusihlwa wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abacanyangelwa ukuba ngabasekeli beZANU-PF babikwa besethusela lokuhlukubeza abamabandla aphikisayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.